injongo yami ukuthi khulume ngendawo yeground kodwa kube le solution ebakhona. Ngiyazi mhlawumbe kungaba nzima kakhulu ukuthi laba abakwenzayo behanjiswe kumbe ekhoti kumbe ejele njengoba kuyibo abaningi bakhona ababusayo, but ngibona ngani kukhona ongenziwa especially for abantu abalinyazwayo ngesikhathi se-ground abaswelwayo. Kulabantu ababe ngaba abobaba kumbe amadoda kumbe umkabo whoever oyesefotheni wabulawa ngeleso sikhathi kumbe ayisivo sebenzi wabulawa abangatholanga amapentshini abo. Bona ngani into engalungisiswa leyo lula nje kungazange kwaba le nkinga.
Abe komishini ekhangelane lokuxolelana i-National Peace and Reconciliation Commission ababone lifilimu ekwethulweni kwayo izolo bathene.
For the first time bathole information eyinye mhlawumbe abangakaze beyibone ukuthi into egugrawundi le nxa sikhuluma ngayo ayisiyo nto ye-politics. Bona ngani bazasuka lapha behambe behlala phansi bezama ukuthi bethole indlela zokuxazulula indaba leyo. Bona ngani most of them we really moved about the issue and the really deeper understanding with the school and the ground school mangani. Ngoba isikhathi abantu esingenxa abantu bekhuluma ngeground bacaba ukuthi nje hayi kwakuyinto phakathi kwamashona namaNdebele, but it's more complicated than that.
Okhulume lenhlangothi zonke kule filimu, okhulume laba bengama-dissidents wazokhuluma laba beku 5 Brigade. Ababe ngama-dissidents bona bathi
uzananza ukuthi kukhona undoda engikhulume laye laphana othiwa nguHilary waye ku-distant lapha okhuluma ukuthi yena waba li-distant ngoba wayehlukuluzwa. Yes, uyakwazi ukuthi bakhona futhi abanye abantu ababe ngama-distant ababehlukuluza abantu. So ngibona ngani some of these issues ayisibo wonke umuntu waye li-distant waye umuntu o-right. So labo bahlukuluza abantu kuningi okwenzakalayo. So wonke umuntu uya-explanation yokuthi ngabayenza lokhu ayekwenza.